siyabonga endimi lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emweni ngenjabulo nguntungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje Amalunga enhlanganiso ezichiyeneyo atshengisele emthethwandaba weHarare phezu kodaba lolwela ilungelo loluntu unkosazana Linda Masarira yena oqhubeka evalelwe Amapolisa xotshanisa umfundisi obezila ukudla esola umbuso kamongameli Robert Mugabe ngesikhathi efuna ukubeka isiphambano esilotshwe ukuthi uMugabe sokumele asuke esikhundleni sakhe e-Africa Unity Square eHarare. Amadama kobulawayo abikwa esewomile lanxa umanisipala waleli dolobho engakaqali ukwaba amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo namhla babuthene phandle komthethwandaba weHarare betshengisela phezu kokuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yebail. Okwenziwa unkosazana Linda Masarira owabotshwa ngenyanga edluleyo. UMasarira usencitshwe leli thuba esetheswa amacala ambalwa agoqela elokuntshontsha. Umfundisi osedume ngokutshengisela eyedwa umnumzana Patrick Mugadza obezila ukudla okwenyanga ezimbili esola umbuso kamongameli Robert Mugabe njalo isithi sokumele esuke esihlalweni ugijinyiswe ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi ezama ukubeka isiphambano esilotshe ukuthi uMugabe kumele asuke esihlalweni egcekeni le-Africa Unity Square. Kubika uMavis Gama.
Umgadza oyebandla leRemnet Ministries ukhulumisane lentatheli izindaba yeAfrica Unity Square ekugqibeni kwakhe umkhosi wokuzila ukudla kwensuku ezingamachumi amane. Lo mkhankaso awubiza ngelokuthi hashtag Mugabe must fall usungule mhla ka 1 Ntulikazi ngenjongo yokuthandazela ukusuka kwamongameli Mugabe esikhundleni. Umgadza uthi kunje sekuqalile emoyeni lokho kusuka esikhundleni kwaMugabe efuna engafuni osekusele kuyikuba kufezeke ngokwenyama omunye wabafakazele sisehlakalo eAfrica Unity Square ngumnumzana Thamsa Nqandiweni
umlimo uvusa abantu abanenge ukuthi benze izinto eziningi ezijingisela ukuthi hayi uNkulunkulu umbuso wenu usuphelele liyakhumbula umbuso kaFaro kubantu abeIsrael abantu babengakucabangeli uMoses wasebuya ezokhuluma noFaro ukuthi abantu abalungisele ukuthi bephume
Undiweni uthi okwenzakalayo yisibonelo sokuba sekusebenza uNkulunkulu mathupha ukulwa impi zabantu asebehlukumezwe kakhulu ngumbuso okhona. Undiweni uthi kavumelani lenkulumo yenkokheli ekuhulumende ethusela abafundisi sithi behlukane lezombusazwe bachumayele ilizwi lenkosi kuphela.
Ye ilizwi lingachumayelwa njengokutsho kwakhe ngoba nxa abantu laba bekhuluma nxa bekhonza bekhonza ngokwakhe. Kasoze ebathakazelele uzabatshela hayi okwamjiya nenjenani lakho kodwa umuntu oyilikholo uphila elizweni elizwe elibuswa umuntu umuntu yena lo ubusabona abantu
umqondisi wenhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe umfundisi Clement Tafumane Izenda oke watshengisela laye emunye ku First Street eHarare ethi lokho kuthiwa inkokheli kungamanga
Ezombusazwe leBhayibheli akwehlukani yiwamanga la afundiswa isizwe nguRobert Mugabe ukuthi ke kufanele kuhlukana akwehlukananga yena ngendaba yokuthi uyabefuna ke ukuthi abandezele abantu yikho esithi bafundisi thulani ngoba ekwazi ukuthi abafundisi bengaze baqala ukukhuluma bazakhuluma iqiniso umuntu ozonda iqiniso kafuna ukuthi umfundisi akhulume
o uzenda uthi lalokho sekukhulunywa phezu komsebenzi wabafundisi ikwethusela nje njalo bengesabi.
Kathesi asesabi sihamba siphambili kwabantu, sesihamba siphambili kwabantu beZimbabwe abakhalayo. Isimemezelo sethu yikuthi kayekele ukucabangela abantu ukuthi bafuna ukumkhupha esikhundleni. Yena nxa ekwazi ukuthi wenza into enhle kanti wayesesaba ukuphuma esikhundleni. Esithi kule third force. I-third force ekhona yindlala eselizweni leZimbabwe. I-third force ekhona yikuswelakala kwemisebenzi.
Amapolisa ohlangothi lweRiot asebenzela eAfrica Unity Square akazange ahlukuluze umfundisi Mgadza amane amxotsha nje lapho esefuna ukuchiya ebophele isiphambano ebesilotshwe ukuthi Mgabe masifolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Idamu le aphanxema alisasetshenziswa ngoba amanzi esemalutshwana futhi idamu le Mzingwane siyaphela
amadamu akobulawayo abikwa selamanzi amalutshwana okulakho okubangela ukuthi umansipala waleli dolobho eqale ukuvalela uzulu amanzi. Kubika uNompumelelo Moyo.
UDube uthi idamu le-aphanxema alisasetshenziswa ngoba amanzi esemalutshwana kuthi idamu leMzingwane kusiyaphela umfumfu liyabe lingasasebenzi. Ukuthaze uzulu ukuba asebenzise amanzi ngonanzelelo.
Sikhangelele ukuthi elika uMzingwane layo kuyaphela inyanga ka-October oqaleni kwaviki ka-November layo futhi singabe singasayisebenzisi. Kodwa kwakhathesi siku-watershed rationing besela abantu bakhonzeze amanzi. Singasebenzisa on average 120 megaliters per day. Singenelisa ukuthi zesiyebamba isikhathi ezulu singacitha singafikanga ku-watershed.
Umanjinela uDube uchaze ukuba uma uzulu engenelisa ukusebenzisa amanzi ngonanzelelo kunakho ukuthi amanzi akhona okwamanje afikise isikhathi sokuna kwezulu.
Kodwa nxa abantu bangasebenzisa amanzi amaningi kuyafika isikhathi sokuthi qalise ukushedda wona la manzi akhona ngoba nxa lisebenzisa average 137,000 megaliters ngelanga thina sebe sifanisa ukulinikeza only 110 megaliters ngelanga.
Ikhansili iveze ukuba isiqalile imizamo yokuvuselela imigodi yamanzi ese-Epping Forest eNyamandlovu ukuze ingezelele amanzi alawo akhona emadamu.
Izakhamizi ziyakhumbula ukuthi bezibhadala ama-$1 household towards the level ukuthiwa yi-pipeline level. Imali le kugcine kuvunyelwane ukuthi kayisetshenziswe kulungiswe iproject ekuthiwa yi-Epping Forest la esingenelisa ukuthi sithole amanzi angu-10 megaliters ngelanga.
UManjinela Dube uchasise kabanzi ukuba sebefike kusiphi isibanga ngokugebha imigodi yamanzi wathi amanzi la akhangelele ukuqala ukusetshenziswa kusukela ngomabasa kumnyaka ozayo.
Owakhathi sibecela izakhamizi londoloze amanzi ngendlela eqakathekileyo ukuthi singafiki ku-watershedding ezulwini.
Amanzi asuka e-Epping Forest akhangelele ukuba yisilinganiso samamegalitha ali-12 i-12 megaliters ngelanga njalo kukhangelele ukubiza amadola ayizigidi ezine i-$4 million. Ugatsha lukahulumende olwe-State Procurement Board selavuma ukwakhiwa kwetanka yokugcina amanzi engaba yisilinganiso se-2280 cubic meters indlu yokumpompa amanzi kunye lephayiphi ezathwala amanzi engaba lobude obungamakhilomitha ayisikhombisa. Ugatsha lwe-State Procurement Board lukhangelele ukuba luvume ukwakhiwa kwemigodi engama-20 yamanzi. Ikhansili iphakathi kokugebha imigodi yamanzi eNyamandlovu. Imigodi yamanzi engama-26 yiyo esebenzayo okwamanje. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. NginguNompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela
lamlelwa mshweshwe.
Lamlela nampa bafo bembula.
Kweze mapandleni inamuhla sikhangela inhlupho ababalisi bemapandleni abahlangana lazo. Sisegogwe esikolo seChebechebe High School lapho esixoxa khona lo mbalisi umnumzana Nomo Mabenganisi. Mnumzana siyakwamukela kuhlelo.
Siyabongeka baba nami ngiyajabula ukungena ehleleni.
Kunjani khona ngapho egogwe liphila njani njengababalisi bemakhaya?
Ukukhuluma iqiniso kunzima, siphila nzima, sikhwehla kanzima, singazi ukuthi umumo welizwe kumbe asikazwisisi ukuthi okusibambayo yikuphi ngoba zonke izinto azihambi.
Kuyini kahle kahle okungahambiyo Mabenganisi, ungathanda ukucaca khonapho?
Right, nxa sikhangele umkhulu wethu, nxa sisithi ibanga lethu lokuthi sisebenzile siphole imali, imali siphola enyangeni elandelayo. Okokuthi ungakhangela kule nsuku ezinye esingazibhadalwayo, osokusiba ukuthi thina njengababalisi abasemaphandleni sigcina sesikoreda sesingena ebazalini ayesiphila zabo. Abazali bakhona bona kube ne-drought esifakwe kahle engenalutho sokusuka kusinika amazizo inhlonipho eyayitholakala neyayitholwa amatitsha akudala thina sesesingabi nalo ukuba besidelela ngoba phela sesilakile ngoba imali yakhona ayenembi imali esikhonayo thina iphansi kwabayithi ngesilungu i-poverty bottom line ayenembi sesokusothi imali yakhona ingeneli siyaphuza ukuyithola sesokusuba libhuko kakhulu.
Okwamanje mnumzana uhola malini njalo ukhangelela ukuthi iholo lakho lengezelelwe lifike nga?
Sikhangela i-net salary yami kahle kahle iyabe iyi-400 ukuthi sizathi phela sifunde sisiya phambili. So ngisala mina ibe 132 ngikhangele izikwere engiba lazo ekuthini imali yami ayenengi ngoba mina ngokwami lebuli yami isikhombisa esengabadala abazali abayibabazalayo mina njengami ngifuna kunjani. So ngilabazali ubaba lo mama abakhangele kimi kubesokusiza nabazukulu anti yabona ukuthi kuba nzima njani. Kungaba ngcono nxa singangena ku-700.
Hayi, kuyezwakala mnumzana. Uhulumende alubana lalele mazwi bani ongathanda ukumtshiyela wona ngitsho layo ubaba uMgabe ngokwakhe?
Singabantwa bakahulumende, singabantwa bakhe uMgabe. Ngabe uyasilinganisa ngoba ungathola uyathola ukuthi amabutho imali zabo yibo abaqala ukuzithola into zabo ngani bazithola ngcono ende ngiyezwa kuthiwa kulohlelo lokuthi abezempilakahle bazaya phambili asungaphangela mfoye amaphoyisa abezempilakahle bonke basuka kutitshayi soze sicele uhulumende ukuthi asihawubele ndoda sikwehla nzima besicela ukuthi uhulumende upresident bathithi sicela usihawubele uhulumende usibone njengabantu sizweli ngoba kwesinye isikhathi futhi abazali bayasethusela basithi singabe-MDC befuna ukusitshaya asikhululekanga.
Hayi, siyabonga mnumzana Mabenganisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kuyabongeka ba.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mbalisi weChebechebe High School egogwe umnumzana Nomo Mabenganisi. Asidibaneni kuhlelo lonye ngeviki ezayo lapho esizakhangela khona ukutshabalala kwezikolo, amaklasi, ukuswelakala kwengwalo zokubala lokunye okuhluphayo ezikolo zemaphandleni. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930 12080 lagu 15775 kilohertz. Live talk lamuhla sikhangela imidlalo yama Olympics yona eqhubekayo kwele Brazil. Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kwenyanga ezingamachumi amabili selokhu kwalotshelwana isivumelwano sokuthula kwele South Sudan sekube kulokhu lokufuthelana okukhulu elizweni lelo lokulwisana, kodwa inhlanganiso ze-African Union le-IGAD sezisumule uhlelo lokukhumisana umlotha. Ilunga letale lephalamende la kwele Melika selethese umlandu elinye ivuyo lebutho lemelika ukuqamba amanga ukuthi liyaphumelela ekulwisaneni lamalwa icatsha awe-ISIS. Etabeni lethu olumqoka, lapho okukhulunywa khona ngodaba lwentuthuko yesigaba semandebeleni awuyigqibi inkulumo kungaphumanga umbono ukuthi ngabe iyafezwa i-devolution yona emunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ukwabelwa amandla okuzibusa kwezabelo okwamampela kungamelelwa ukuqondiswa zinkokheli zikahulumende eHarare. Abaningi abadabuka kulomhlubulo welizwe lasenkabazwe bathi kunganceda kakhulu ekuqedeni ezinye zenhlupho ezihlangana lesigaba lezi, ikakhulu nxa kusungulwa inhlelo lemisebenzi yentuthuko. Isibonelo, luhlelo lokwakhiwa kwendawo yamavinkili koBulawayo, lapho uhulumende alokhe ehudula izinyawo ekuthini avumele ukuqala kwalolu hlelo. Iningi labantu kulomhlubulo likhanya libuhlungu ngokungananzwa nguhulumende kwezentuthuko, njalo selibona yona i-devolution ingaba impendulo enhle. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Andrew Nyathi lomnumzana Nkosilathi Ndlovu onguye osungula linqoqo.
I-devolution into leyana liphupho nje kuphela elabantu basemadebeleland, ngoba into abayikhulumayo sibhala isisekelo sombuso esisha. Into okumele beyazi sisi ngokuthi eZimbabwe lakubona that country is divided in two. There is Zimbabwe kunemathebeleland. Into eyenzakale emathebeleland ayiphathi nakancane abantu baseHarare. Yikho nje sizothi liphupho labantu emathebeleland.
Baba Nyathi, uyibona njani wena i-devolution?
I-devolution imele uma siyenza or siyikhuluma sisazi ukuthi kulembaxa eziningi ezibamba i-devolution. Udivolva amandla awepolitiki okokuqala, amandla uyawehlisa aye ebantwini ukuze abantu bakhone ukuthi bazenzele lokhu abafuna ukuthi bakwenze, noma ezemvelo ezikhona abazisebenzisayo or abazitshintshayo bakhone ukuzitshintsha bona bebodwa, kungala ukuthi bazamela umuntu ozavela esenta athi yenzani lithi. For example, ungathatha idayimana le ke yatholakala emarange lapho, ukuthi abantu bemarange khonapho kabatholanga lutho. Into abatholayo ngabantu abangenisiwo bemarange, bona bengalamandla ukuthi bakhulumele i-natural resource etholakala egumeni labo. Yonke indawo kumele ukuthi abantu bathole amandla ukuthi babe lokokutsho mayelana lo msebenzi oyenziwayo emagumeni abo, kungakhathalekile ukuthi kungaphi. uma ukuthi thina sikola amaqimbi asibe yithi phele sesikhuluma ngendaba ukuthi indaba yamaqimbi imele ukuthi isetshenzwe njani ngani ukuthi sizotshelwa ngumuntu ophuma ekudeni ezositshela ukuthi amaqimbi kumele liwasebenze njani yithi esimele sazi ukuthi umsebenzi lo kumele wenziwe njani so i-devolution iqakathekile kakhulu noma ubona okwamanje i-government le kayifuni ukuthi kwenziwe i-devolution into abayibalekayo kuphela babaleka ukuthi kuzaparticipate abantu abaningi phakathi komkhonomi ku-politics nakuyo yonke indawo so yikho bengakufuni ngoba abantu vele bona basebenza ngabantu abalutshwana bazidlela bebodwa besithi bona badlela on behalf of other people.
Mbuyele kuwe Ndlovu, uyayizwisisa kahle na i-devolution?
Sisi, i-devolution impela mpela ngiyayizwisisa. Ubaba okhulumayo labo ukhuluma iqiniso lamampela. I-devolution isiza umphakathi wezigaba nezigaba zonke. Kodwa into mina engiyishoyo lapha ngiyokuthi i-devolution yakhulunywa nje kuphela ngabantu beMathebeleland. Abantu bekwezinye indawo abazange bayikhulume, abazange bayisho ngoba bona ngokwabo vele abanayinayo. Into enza ukuthi abantu beMathebeleland bakhulume nge-devolution ngenxa yokuthi abantu abasebenza eMathebeleland iningi labo nabantu abavela esishoneni. Nxa ungangena nje e-border laphana e-Bedbridge uye Plumtree uye kuphile ngokuphi endaweni zonke zeMathebeleland ngabantu abavela kwezinye izigaba abangasiso bantu beMathebeleland. Yikho nje wazi abantu beseMathebeleland sithi no, sifuna i-devolution ukuze thina ngokwethu abantu besigaba nezigaba izithuthukise njalo sisebenze esigabeni zethu. Kodwa ngenxa yokuthi uhulumeni uyakwazi ukuthi i-devolution kushoni akazange avumele ukuthi into le yenziwe plus ayisoze yenziwe futhi i-devolution ayikho liphupho nje kuphela engasoze lifezeke ebantwini besiNdebeleni.
Ingabaleka lonke mbani ke ozabe lokhe efuqa uhulumende ukuthi i-devolution le
nxa singabaloka sonke eZimbabwe akekho umuntu ozophusha ukuthi into le devolution ifezeke ibe semthethweni. Uzothola ukuthi kolunye uhlangothi kunabantu abalushwana, abalushwana laba ngabantu abafuna i-devolution. Iningi labo abantu laba i-devolution abanayo nabo. Umgabe yena ngokwakhe upresident weZimbabwe kwamanje wa-introduce i-doctrine yokuthi them and us. Khona lapho yikho nje ilizwe leZimbabwe lihlupha ngoba abantu abaseZimbabwe ababambananga. Kodwa isisekelo sombuso sitefe sibhaliwe. Lezwa kuthiwa i-devolution ikhona. Sithe sivulavula amehla sala ukuthi i-devolution le abayisho ukuthi ikhona i-devolution yendimi eziyi-16. Kodwa thina sathi no, sifuna i-devolution hayi indimi eziyi-16.
Kwenziweni-ke Nyathi elakho elakugcina?
Hayi, into kumele siyenze mina engiyibonayo ukuthi sokumele ukuthi sihlangane ngendlela yepolitiki sisuse abantu laba abayigebenga izichwathi lezi sizikhuphe embusweni sifaka umbuso wabantu.
Elakho elokugcina kwenziweni-ke Ndlovu?
Nangathi mina iZimbabwe sisi iyaziwa ngabantu abanamehlo hayi impumputhe. Nxa uyimpumputhe uzocabanga ngokuthi hayi iZimbabwe siyi-one sibamvele singabantu banye. Aso bantu banye eZimbabwe. Into okumele abantu babeyazi ngeyokuthi uhulumeni okhona okwamanje weZANU-PF akuso hulumeni wabantu lwana, uyafana nje namathalibani.
Lo ngumnumzana Nkosi Lathi Ndlovu, elo mnumzana Andrew Nyathi, bonke bazincwethi kwezombusazwe bebexoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7 bese South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
bezinhle kwezemidlalo lamhlanje uKirsty Coventry sephumelele ukungena kuma semifinal omdlalo wokubhukutsha owe 200 meter backstroke. Siyaziqhenya ngawe ntombazana, sengathi sungaqhubekela phambili uphumelele ubuyelayo imedal yegolide. Kusasa lilanga lokunanza abasakhulayo emhlabeni jikelele ele International Youth Day. Ngakho sizalethulela uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lanxa nje sivame ukulethulela lona ngolwesibili. Sithanda ukuzwa kini bontanga ukuthi liphila njani. Kuyini elikufisayo empilweni? Yiziphi izikhubeko elihlangana lazo? Eseliphumelele kikho kuyini? Kanye lokunye elingathanda kuphume emsakazweni. Usithumele ividiyo yakho kumbe i-audio message nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ungakhohlwa phela ukuzibetha ngegama, usitshele njalo lokuthi uleminyaka emingaki yokuzalwa. Ungakhuthwa lohlelo lwabatsha oluqakathekileyo olwe The Connection ngelanga lokunanza i-International Youth Day kusasa ngolwesihlanu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Chuma Love Mama Jaivana eqhiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje uthi yena mama ngivulele. Sesilugqiba ke uhlelo lwa lamhlanje sihlobo esithandekayo kusasa kuhlelo Woza Friday. Kuyabe kubotshiwe akudlalwa silabafana bakagodlwayo khonapha emsakazweni kusasa lithiye indlebe. Okwamanje ngiyalibalelisa. Ngingumntu ngamilinkomo lila.